lapha sesimnambona ngani singathi owumthwanga abasheshe bakhuluma baphangisile ukukhuluma ukukhomenta ngendaba le. Laba abantu abafake igama likankosikazi kamongameli entweni le ngabantu abangahlolwa betholakala ukuthi iy'ngqondo zabo ziphelele zibanile and kungeke kwaba lesizathu sokuthi bamane nje bavumbuluke bekhuluma into enkulu kangaka mayelana ngonkosikazi kamongameli. Kuthi ngaba-ke bathula ukukhomenta kwakhathesi abomthwanga bamelele ukuthi sizwe ukuthi into le idivelopha isiyafika nga. Nangulouba u-Ali Mohammed ubotshiwe ngenxa yamazwi akhulunywa yibo futhi bona laba abantu e-airport. Ngokufanayo nxa lo ebotshiwe ngenxa yamazwi wona lawo kwehlukane okunganani la mazwi akhulunywe mayelana ngokunkosikazi kamongameli lakho kungafanana inxenye kungabe kuyikho inxenye kungayisikho. Nabantu baqala bemi indaba le izingene emakhothi sizwe ukuthi dini iyangaphi ingabanjwanga ngekhanda.
Unkosikazi Mothwangwa uphinde wathi uhulumendelo omutsha okamongameli Mnangagwa usulethe inguquko eningi njalo ulwisa inkohlakalo. Ubone ngani kungaba liqiniso yini lokho?
Hayi, akula qiniso lapha. Sisikhatshana kakhulu ukuthi into esingayikhuluma ukuthi indaba ye-corruption uhulumende lowo muthi useyinqobile ngenxa yabantu abayi-one or two abathi sebebabophile and kucaca ukuthi kubotshwa kwabo bobotshwa ngenxa yokuthi sokuyindaba zokuxabana kwama-factionalism wanalawo ukuthi ngabo G4 labo la cost ukuthi awufunakali wena ngosucina ubotshiwe ngosucina uvalele. So ngeke sathi sesiyinqobile ukuze siyinqobe siyiqede i-corruption ezimbabwe inkulu kakhulu kusamela kubotshwa amadoda akhanya ngamehlo ukuthi a-corrupt. Hhayi, abaguduzelwayo beze betholelwe i-corruption bakhona uvele ukuthi bakhanyile ubonilezi i-corruption. So asikafiki khonapo, abaqale beyimesivili ukucelebrate okwakhathesi size sibone sivume ukuthi ya okweqiniso hhayi i-corruption siphelile ezimbabwe not into sesezinje sezakala ngendlela ezenzakala ngayo.
Sesikhangela osokwenzakele ngecala leli eletheswa unkosazana Rushwaya. Ubone ngani ukuza wena ngaphi indoko loxakuxaku?
Ngesilungu sithi it's unfortunate sibile ukuthi amapholisa agcine enika i-statement esinje abantu abahlekisana ngaso besithi i-command statement ngenxa yokuthi bafosiwe ukuthi khulumani lithi mina lokho kangikwenzanga. So abakukhulumanga bona okwamaqini ngama-investigations abo lakula ngendlela amapholisa sibili ngeqiniso abangathi indaba lesebe-investigate bayiceda ukuthi beyinika i-statement esinjengalesiya batsheliwe ukuthi khulumani i-statement esinje and basikhuluma. Singabantu nje abalaleleyo abahlele elizweni angeke nje sivume kalula ukuthi shuwa ngeqiniso yikho nabanye zama-investigation bayibambe xhaka indaba besitshele into yiyo nje ephuma kuhle. Nawe unkosikazi kamongameli kazange aqala akhuluma ukuthi khulumani lithi bezikhulumele bona bodwa inxenye bekuzaba lula but nxa yena eqale unkosikazi wathi khulumani lithi mina kangikwenzanga lokhu suka kube nzima and i-case le ikhanya ile influence eningi esingakayizwisisi eyabanye abantu abakhulu. So sizalinda sizwe ukuthi izahamba iyefika ngawo khathi esinzima sibili ngoba kukhanya abaningi abasazabotshwa kula muntu lamandla okuyacishisa i-CCTV ye-airport kungela abantu abakhulu aba-involved entweni yangkhona ngoba kuyabe kuyinto emangalisa umhlaba wonke licala elikhulu kakhulu ukuthi lowo muntu silindisa ngkhona usithethe nga asiyibambeni sizwe ukuthi izafika nga.